indaba eziphala noma ingaba yinto enhle ibe yinto embi ayiphathwanga kuhle iziphala lezana nezikamunicipala walapha koBulawayo asoze zizwa. Ngakho-ke wena nxa uzabona iloja elisendlini yakho selibhile izindlu selifuna ukwakha indlu katsha lingakutshelanga wena kungathi umuntu e-right khonapho angithi into eqondileyo yikuthina xa iloja lingabona hayi laphana sokuqhenqa umduli liyabiza phela umuntu kazenza hayi bakithi laba bembonakale solamakhenki laphana kanti indawo singenzisosingeso kuboniswane kuzokwenza into eqondileyo. I-investment heke another idea ukuthi ngafuna ukurenovate laphana ukuthi igesi laphana i-output yakhona intezelileyo kodwa ngamaloja kanti kade ngamlanga bakwenze bengaqhumisananga lomnikazendawo ngu-city council komele babize i-city council noma izinyeka zagcweleyo afundileyo akade bengahamba bebeyibonisa ngabantu hayi iziphala lezi senzani senzamakhethi sezindala senzenjani sibonisane kuvunyelwane kuhle gasho ukuthi bona bafuna ukuthisa umthetho emzini waso wabo akusenze kuphumele kuyo olihle khonapho.
Ye singathi kona vele nxa usukhangele wena kungadiliza iziphala leziyana kambe ukuthi kungasala idolobho kulokhe kuthiwa wonta ukuthi ziyathunga.
Mina ngokuzwa kwami asi ngaba ukudiza kuphela bantu bengani kuthiwa yi-renovate njalo kumbe ukwakha ezinye ongeziilona kube nelozini i-more output yama-gates kodwa mina ngikutshiwo yikuthina inoto baziyadingi aba-consult abantu bazendawo i-city council ayisibona ngamaloja labantu ngakho-ke ababheke njengeloja hatho bona bababheke ngantu abona yiyasengomelod nxa kusuke ngokuthi ona kuyazekela amagedi awoaseyizisengathi akula amagedi khonapho samagedi siwadinga ngoba asikenzeli ngendlela eqondileyo njalo sikhangela khonoko ade ukuthi bona sifuna njalo sisentimental valu zokuthina vele kwatokuya ngubona ukuthi ziyathunqa ngenxa yemphongo naleyana.